Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye la kumakhansili ebubi lenkayi. Njalo sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube.
Ungabona ukhethwa usime endaweni enje, so usime nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe kuthemba.
Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo, ngoba bekusobala ukuthi ibandla leZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele.
Kuyafunakala i-electoral reform ngoba ubibezwa abantu bakithi ukuthi hayi cooking oil zokuthiwa kathesi isikhwelile, kodwa bona besemzileni wokuyavota. Ubusumangala ukuthi pho bayivotele ngaliphi iZANU-PF.
Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu lama-Warriors leMauritius emdlalweni we-African Nations Championships oqhutshelwe enkundleni ye-Barberfield Stadium namhla emini. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, leziphathelane labatsha lizozizwa kulona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalela eParliamente, njalo laphinda lanqoba kolokudinga amakhansila enkayi lebubi. Othethe isikhundla sisekudinga somela iLupane East edalela eParliamente ngumnumzana Mbongeni Dube, yena onqobe ngamavoti edlula inkulungwane eziyisithupha, i-6,369. Obencintisa emele ibandla le-MDC umnumzana Dalumuzi Khumalo ulandele yena ke ngamavoti edlula inkulungwane ezine, i-4,505, walandela ngowe-MDCT ngamavoti edlula amakhulu amathathu, i-363. Ibandla leli linqobile njalo kukhetho lokudinga amakhansila amabili ebubi lenkayi. Sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube, yena othi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF lilenhlelo ezimqoka ezithakazelelwa ngabantu, yikho linqobile.
Ungabona ukhethwa usime endaweni enje, so usime nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe kuthemba. So ngilokujabula okukhulu kakhulu, angikwazi lokuthi ngithi.
Kuyini okwenza abantu bakuvotela ngobuningi babo?
Okokuqala ngingathi ngizinto ezenzakalayo ezigabeni ezenziwa yiZANU-PF. Okwesibili, njengomntwana obesebenza labadala, sisebenze kuhle okwesikhathi eside ngokuma-structures ephathi, njalo ngike ngasebenza ngisenza into ze-development labadala.
Imbali yakho kwezombusazwe iqalisela ngaphi?
Mina ngiqalise ngiku-district. Ngaba ku-province, okwamanje ngiku-national. Ngijoyinanga, ngazalelwa khona, ngazokuba active ngomnyaka ka-2006. Ngesikhathi ngena ku-district ukuba ngu-political commissar, ngapromotwa ngo-2013, ngingena ku-province. Ngaba ngu-secretary for security kwabatsha eMathebeleland North. Ngokuhamba kwesikhathi ngakhutshulwa ngaba ngu-political commissar kwabatsha. Ngazokuba ngu-chairman we-province. Isikhathi ke sengikhuphuka ngo-2017 ngisiya ku-national.
Uzalelwe ngaphi? Njalo iLupane ungathi likhaya lakho, uyakwazi konke okufunwa ngabantu?
Ya, mina ngumbongeni Dube. Ngizelwe ngo-15 April 1988 eGomoza, eLupane. Ngikhulele eLupane. Kutho ukuthi bengimpota lama-wadi wonke aseLupane nje, la nxa ngisenza into zami ze-politics bengi within the constituents. So yikho kwenze abantu abangithemba.
Ye, ufunde khona ngapho njalo eLupane?
Ngifunde grade 1 to grade 7, ngafunde Komoza Primary. Ngafunda secondary yami eSibambe.
Lo mnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF unqobe ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele parliamente. Sixoxelaye ekhona le eLupane. Kodwa ibandla leMDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla lezanu PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi abavotele. Ibandla lezanu PF lona liya kuphika lokhu. Umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla leMDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi ibandla lakhe lisaqoqa obufakazi balokhu.
Okwakuqala sikubonile ukuthi khona hayi imithi emaklinika lezibhedlela ibuyile mhlawumbe okwakuqala enxenye lokugcina ikakhulu kuyakuba ngokugcina eLupane ukuthi ubone imithi ibuya ngasezibhedlela zabantu beLupane. Sikubonile njalo amagonyethi amarayisi elinye igonyethi laze labhewuka duze leLupane kwampana kwafa umtshayeli walo kalale ngokuthula. Amarayisi abuyile sabona njalo kwaba lomunye usabhuku obulewe ngumna wakhe besilwa bebanga lokhu kudla okubuya kuphela nxa kuthe kwaba le-election. Ama-CIO ohulumende wonke nje ubesesukile ngase Harare wabuya wazokuba seLupane bebhoda abanye behamba le-candidate abanye njalo behamba lalaba ababemele i-candidate besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvota lingayekela ukuvota livotele iZanu PF akusoze kulunge. Abantu beLupane siyakwazi ukuthi khona abaningi bakhona baseselembali yeGukurawund ukwethuselwa bayakwazi ukuthi iZanu PF nxa isethusela ukwethusela kwayo asokwethusela nje bekutholakala ukuthi khona siyathola ukuthi i-voters roll yeZEC laleyo abasinika yona thina amabizo ebengahambelani ubona
la khankasa kuhle njalo inhlelo zenu njengebandla ziyakhwabithwa ngabantu nxa libatshela kumbe kukhona lani lapha elisilela khona
akujwayelekanga ukuthi uhambe kukhetho lwe-by-election uyethola abantu bethola amanani esiwatholileyo ungakhangela inani esilitholileyo thina njenge-MDC alaye ukhangele inani elitholwe yiZanu PF kusobala ukuthi khona thina indlela esiperforme ngayo siperforme ngendlela ephezulu kakhulu okutshengisa ukuthi khona abantu beLupane labo bayafana nabantu bonke baseZimbabwe ngabantu asebelungele inguquko. Phela thina kasifani nalaba abaphoyi kubuya bezobajikela ukudla ngoba sebefuna ukhetho. Siyabuyela futhi kuground nje amaviki iviki yona le elandelayo sesiyabona ukuthi laba bantu bethu kabethuselwa yini ngoba kuzusizwe ukuthiwa sebeqalisile ukwethusela ukuthi wena ngovotela i-MDC.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland North njalo omela iBinga edalele parliamente. Sixoxelaye ekhona le eBinga.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ukuqonga kwentengo yamafutha epetulo sokuchiye inengi likhala ngokuthi lokhu kusokubangele ukuthi intengo yempahla la etshona ikhuphuka masinyane layo iqonge yona etshona iqonga ngamahlayana. Intengo yepetulo ibuka isiphansi kule edizili yona isiqonge yedlula eyepetulo njalo abanye bathi abachayeli bezimota lamabhasi lapha babekade khona besiya emadolobheni lawo asekhuphulile impahla. Okwa manje, ngilichiyo okwesikhatshana ezandleni zika Gifts Dube we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelo
bola
ningalithola njani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalubuyela ludaba ekade sixoxa ngalo ngeviki ephelileyo kade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi idale lephalamende belifuna ukuthi kube lomthetho okhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthazeleli okokuthi ke umuntu ojadileyo ingaba lomakhwapheni kodwa ke idale lephalamende okanye ngazani liza kusebenza lukukhiphe konke khonoku kubhili leyi ye-Marriages Act ngilethetha ngoba ngilo baba lapha uzibhonge Zipho Ndebele ukunhlanganiso yebhadare enkundleni siyakwamukela kuhlelo baba Ndebele
siyabonga salibonani ngiyalamukela balaleli linjani lonke
hayi siphile kakhulu ke mfowethu akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho
nxa sikhangela ibhili leli ele marriage bill into eziningi engazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisupportayo ukuthi zi-right into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayendiswa umuntu eyende sekhulile kodwa nxa sokufika kulesi istage infection leyi ethi yona umuntu otshadileyo echadile u-511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lo munye umuntu eceleni umuntu lwana akwanise ukuzothatha futhi uzofuta claiming maintenance claim i-property emuntwini lwana njengenhlanganiso besibona ngani kululaza umtshado umtshado lwana ade sisiba lula sibi lokumangalisayo ade sokuthiya izini abantu abatshadileyo umtshado nalwana ukuthi one man one wife besesengozini ukuthi omunye umuntu njengathutha eceleni afike aphazamise umtshado so esikufuqa njengenhlanganiso ikuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa lomtshado lomama oyedwa
siyabona ukuthi siyabona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathi ntambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho pho bangakukhipha kuyabe sungani sokulungile i-marriage bill yonke
nxa ngiyikhangela bengatshintsha i-section enaleya i-marriage bill ithink yabe ngendlela esiyikhangele ngayo yabe sigondile yabe sinhle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswa even nale i-511 ade vuma ukuthi abantwana abangamankazana ngasedlule 16 years aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade kugcina kusendisa abantwana abancane kodwa leyi isifake ekupha ababoth abafana lamankazana bonke sebesenda bebathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofuswa ukubana athathe so ngezinye indlela sisi ungavele kutshintshe khona pha amasiko ethu abe selandelwa ngendlela ayiyo yona njalo lomtshado womdoda eyodwa lomfazi wodwa yabe sihlonitsha sibili ngendlela emangalisayo nothi lokho ade sesingena phakathi kwakho
ye kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana so ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khona kokuthi abantu babe labo makhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la
nxa i-section yami ingaqhubeka ngoba kathesi sasengama-proposal ukuthi ingayikhutshwe ayikakhutshwa nxa ingaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabe ungasavikelanga umtshado lowo so kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho ofake ezandleni zabo umthe ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulomuntu osethandana lomkakhe endawni othi yabe kwasengaze emthethweni umthetho kwaso zomvikela asozomncede ngalutho uzathatha umthetho ofake ezandleni zakhe iseze aqalise ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sokule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo sikhuthaza nxa sokwehlule ukukhulumisana kabaye emthethweni manje nxa umthetho sesehlule ukubavikela kusuke kube nzima ngoba ngaze emthethweni yabe engavikelekanga so kungakhutshwa lapha umthetho yabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusokwehlula ukuthi bakhulumisana abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamuli.
Siyabonga kakhulu ke. Sithathe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana Zibonge Zipondebele okuhlanganiso yepatare enkundleni. Sibonge kakhulu ungadini lokusasa abavandebele.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu ke zukandaba asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ke singene kweziphathelane labatsha.
Yikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngumayigobe kuliviki mthwakazi omuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo asizweni ukuthi uma Moyo utheni.
Salbonani bathandekayo, ibizo lami nguthandekile Moyo, ngikhuluma lani lapha ngise Washington DC. Ngivakatshela uBig Mike kushow yakhe.
Mamo unjani sisi wami?
Ngiyaphila, unjani wena?
Hayi ngiphilile, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo.
Ngiyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngase Washington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so okungilethe lapha yi-program organizwa yi-US Embassy ebizwa kuthiwa yiMandela Washington Fellowship. Bayithi program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affect abantu abaningi abachiyeneyo, ngacabanga ukuthi nginga thola chance lami ukungena kuhlelo lolo. Enxenye ngingafunda abanye ama skills ukuthi ngibhale ngcono njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize icommunity yami ngivela khona.
Isikhathi sakho ukwelemelika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethuleni. Kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundile kunenga kakhulu ngoba la ngikhona eIndiana University besifundiswa ama course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko yabantu. So for example sifundiswe a course ethiwa fundraising for non-profit making organizations. So ngama organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lo ayikho profit ezawunikayo yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo eyakhona ukuthi saphiwa lama certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe leadership ukubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu. Awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe.
Yeah, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini. Besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza yibo ababuya bezotshela abantu kuma community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu instead of ukubuza abantu ukuthi lina usizo olifuna eluphi. So uzathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babeyenza abakucabangayo bengazange bebuza abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwani. So sifundiswe ukuthi hayi lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani lani lizabancedisa kanjani.
Hayi siyakuzwa mamoya, isikhathi yiso esedliwe ngumangoya. Cibe uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha hlala kiso ukuthi a-apply uhlelo lolo. Njengami nga-apply kodwa angizange ngithole the first time nga-apply. Nga-apply bangithi hayi siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi so kuphume omunye basebengibiza ukuthi hayi la usungabuyi. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but kulabanye ngilaba abakutshela ukuthi sebele minyaka eminingi belokho bezama uku-apply into le. So it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama isilo lohlelo olukhona akhona amanye ama programs anjalo so abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kuyinongakusiza kodwa injongo ingiye ukuthuthukisa lapho suka khona
isikhathi du mthwakazo omuhle zimpapo omuhle selugciba lapho uhlelo labacha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe zimbabwe omuhle mthwakazi omuhle bye-bye.
Siyabonga ke Mike kathesi ke sesingena kwezokholo vuselela umoya silonto ngameli inkomo we Studio 7
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo ngibongela kubalaleli lakubabukeli
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ke ngiphathele ilizwi elitholakala encwadini kaMakho isathuko seshumi indima yamashumi amahlanu Mark chapter 10 verse 50 lapho okuthi khona uyalahla ingubo yagxuma yaya kuJesu impumputhe amazwi la namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yengubo njengoba uthiwa lindoda engubhathimewu nxa sibala ngaphezulu uthiwa igama layo lali ngubhathimewu indoda lekuthiwa yalahla ingubo yasukuma yaya kuJesu indoda le ukhanya yayivele yayingaboni ngenxa yengubo le yayitshone embethe mhlawumbe kodwa ke ingubo emfuna ukukhuluma ngayo namhlanje ingubo ekuwe ekwenza ukubana ungaboni ube yimpumputhe entweni ezenzakalayo ingubo le ingabuya izigaba kumbe izinto ezishiyeneyo bakhona abantu abembethe ingubo yobuhwaba abanye ezondo abanye eyokunyeya abanye eyokuziphakamisa abanye eyokuzigqaja abanye okweyisa abanye abantu abanye bembethe ingubo zenhlamba abanye bembethe ingubo zobusela abanye bembethe ingubo zenkohlakalo naku konke lokhu siyakubona nxa sikukhangele khonapha elizweni lakithi lakwamanye amazwe ukuthi abantu bazimbathisa ingubo bacathe ngale kwazo kube kanti baningi abantu abahluphekayo ngengubo zona lezo abazimbetheyo emingxenye mhlawumbe bakhona abantu abamelele ukuthi umuntu ayilahle leyo ngubo abone uJesu impilo yakhe ibe ngcono ingubo engikhuluma ngayo omunye lomunye uyayazi ingubo ayembetheyo emenza ukubana abe yimpumputhe impumputhe eziningi yilezi ezithi ziyabona zikamehlo kodwa kaziboni lutho obuse zibuza ukuthi kambe sengubo emembeseleyo ngabona ukuthi ngayimncede ngalutho abanye bakholisa khona ukubona abanye abantu besesizini babe sebecatha ngemva kwengubo kule ngubo eyinye ingubo yobugwala yokwesaba ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke abantu sebajwayela ukubana bathabise abanye abantu ngenxa yengubo yokukhohlisana abanye bakhona njalo abembethe ingubo yokungahloniphi yibo abantu labo kumele basukume bayilahlele ingubo baye kuJesu aye bathoba baningi abantu abanjalo esihamba sihlana labo abanye sihleli labo lawe unjalo uthatha isibuko somoya uzikhangele ngaphakathi naleso sibuko ubana kambe ingubo oyembetheyo yingubo bani ekwenza ukubana ube yimpumputhe eqinisweni nxa usenza izinto ezimbi ezingaqondanga ezingathandeki ebusweni babantu loNkulunkulu uyimpumputhe ngobani abanye bazafela kubobu umpumputhe lobo buza abaningi bayaguquka abantu bantshintshe abantu baze bamangale ukubana kathi lindoda esasiyazi inje ingathi siguqukile yebo kambe kuyikuthi yalahla ingubo yasukuma yaqonda kuJesu uJesu ayibuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni ithi mfundisi ngicela ukuba nangibone asiceleni ukuba nasibone izinto esizenzayo nxa zingezimbi uJesu uzasivula amehlo abese sithi ukukholo kwakho kukusindisile dinga uJesu ngokholo ulahle ingubo ekuphambanisa entweni eziningi namhlanje awukhulumisani labanye abantu ngenxa yengubo embetheyo ilizwe likhohlakele ngenxa yengubo ezimbethe ngabantu ngitshe lobukhokheli lamabhishophu labafundisi abanye bazembethe lezo ngubo izenza ubana babe zimpumputhe bangazibabona
akuyiphethe mfundisi
baba Jehova Thixo olungileyo ngiyacela ngalesi sikhathi ubana yilo lalo ozwale intshumayelo azikhangela ubana wembethe ingubo enjani angikhathali ukuthi ngongakanani ngonjani ngotheni kodwa ngikhulekele abantu bakho ukubana laba bembethe izingubo ezibavala amehlo omoya bezimpumputhe ezihambayo ubambulele umusa wakho amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hayi hole ndlebe zokuzwa uzwile lokuthi kambe naho wembathe ingubo enjani sibongeke uhlelo oluphathelane lezokholo besizethulelwa nguNtungamile Nkomo weStudio 7 eLord umfundisi Thandeko Zintimkandla. Wezemidlalo ke iqembu lama Warriors seledlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we African Nations Championships ngemva kokunqoba ele Mauritius nge 3-1 lamhla emini enkundleni ye Barber Field Stadium. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe nge-7-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalele leMauritius njengoba emdlalweni wehlandla lokuqala uqhutshelwe khona kweleMauritius linqobe nge-4-0 kuthi lamhla linqobe nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lamaWarriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe yabadlali bakhe ngokunqoba kwenzileyo.
Njengombona abantu bonke badlale kuhle. Ngabona uphume egameni ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi ukuthi khona abafana badlalanga kuhle hayi but overall but team yonke yenze kuhle so hayi I think iMauritius layo iyazama I mean ilizwe elincane bazama ukwakha I just hope baza baright.
Umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube nguye olitshayela emambuleni kathathu emdlalweni wanamhla ukuthi ohlohlele iqembu leMauritius nguJean Rosetti njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa leZimbabwe leni lisekulinganisa lawa maqembu ahamba kuKiev zingutshikilobhanqa 1-1. Umgadli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili ukuthi indaba ezimnandi kubalandeli beqembu leHighlanders njengoba igedi ubengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobele South Africa kusigaba esilandelayo esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi laseAfrika wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano weAfrican Nations Championships ngabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili kumidlalo yemibili eliyidlalele leZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye lamakhansili amabili ebubi lenkayi. Njalo sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube ke oyibandla lezanu PF onqobe eLupane East. Kodwa ibandla leMDC lithi liyasola indlela ukhetho loluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla lezanu PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabekela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele. Bathi ke basaqoqa ubufakazi balokhu ngemva kokuba ilunga labo mnumzana Dala Muzi Khumalo enqotshiwe. Siselugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.